Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeKhilani Squatter Camp kobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo siyaphanjaniswa ukuqhamuka kwe-COVID-19. Umahluli omkhulu elizweni uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi wemthethwandaba walonyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla linqotshiwe ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zeKhilani Squatter Camp kobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo siyaguquka ngenxa yeziqondiso ze-COVID-19. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba kobulawayo.
Ngesikhathi iningi labantu bakobulawayo livukela emakilinika ukuyadinga ukuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19, abahlali beKhilani Squatter Camp balenhlanhla yokuthi balandwa ngabezempilakahle ukuzobahlaba. Omela abahlali beKhilani Squatter Camp unduna umnumzana Thoni Ndlovu uchasisa ukuba lanxa sebahlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine lokhu bebhekane lobunzima.
Abantwana abancane lapha abaningi abaye esikolo kuzoba lokunye nje okungathi kuyahlukuluzeka kunjengabantu ababe bebuya bevela kwezinye indawo bezosithatha nje amapikitha kodwa singatholi lutho. Sibe sesihlala sesihlukulezile kodwa abantu laba kanti babuya bezosithatha amapikitha khona kungalanto abasiyenzela yona. Thina ubungakahlukuluzi muntu lapha ngoba saphangisa masinyane babuya bazosihlaba nje wonke umuntu lapha ukhanya wahlaba ivaccine.
Unkosikazi Nompumelelo Dube ohlala eKhilani Squatter Camp uthi kunje abafundi abayi esikolo.
Kunengi okuyabe kuvela okubi ngebantwaneni yendawo esihlezi kiyo. Ukuthi sifuna ukuthola ulwazi nokuthi sithole ukuthi indawo le kube lama organization abuyayo abelokho esifundisa ukuthi sithole le ndawo ukuthi sihlale ngoba indawo esihlezi kiyo siminyene akulaka ukuthi sivikelane njani kodwa sithole lokho sithole imfundiso kusiya phambili sithole lati indawo yokuhlala ukuthi abantu bethu sibagcine kuhle ngoba ngeke uzihlale lo mntwana ole 24 years ku one room.
Osakhulayo ohlala eKhilani Squatter Camp unkosazana Thandekile Ndlovu uthi isimo seziqondiso zokumelana leCovid sezimenza aswele umsebenzi.
Uhlelo loCovid lumphambanise kakhulu ngoba sengiswele umsebenzi okwana lami ngisebenza imali lokudla kusela.
Umsekeli kaMayor wedolobho lakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncili ayibavumeli abantu abahlala edolobheni okungekho emthethweni.
Njenge dolobho nakobulawayo vele kanti kukhuthaze sibidla abantu abasikwatayo. Yikho eminyakeni emihlanu edlulileyo sake sadinga udona obayakhela izindlu eNewmans Village. So we are still trying to negotiate abanye ama-NGOs abangabuya bebakhele izindlu. And then kakhulu abaningi abeKhilani yilabane sasibakhele emgabeni ngalo kuthiwa kuse-Millennium. Kodwa bayabaleka izenza be-chevering izindlu bebethengisa izindlu beyihlala khona phansi.
Ni Squatter Camp kuhlala imuli ezedlula ikhulu lamachumi amabili akulamanzi okunatha ahlanzekileyo izambuzi ikilinika lesikolo njalo inengi labo liphila ngokuzisebenza bathi kusuke kwabanzima ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-COVID-19 ngoba bagcine bephelelwa zindlela zokuzinakekela. Kusenjalo lisiyachona ilanga layizolo kulabantu abahlolwe bafumanwa bele COVID-19 abangamakhulu phose amane 373 kwabhubha abalichumi lambili 12. Abantu abadlula izigidi ezine 4,167,808 sebahlaba ijekiseni okwakuqala. abedlula izigidi ezintathu 3,186,514 sebahlaba ijekiseni eyesibili, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,482 sebahlaba ijekiseni yesithathu. Sekwasile abantu abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 194,306 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,160. Uhulumende uqhubeka ekhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 ngoba igcikwane lokhe lihlasela ezweni lasemhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eKhilani Squatter Camp, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umahluli omkhulu elizweni uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala komsebenzi wemthethwandaba walonyaka esithi iCOVID-19 iphazamise kakhulu ukusebenza walolu hlangothi ngomnyaka odluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Namhlanje eHarare uMnumzana Malaba uthe umnyaka odluleyo emthethwandaba sibe ingasebenzi okwenyanga ezintathu ngenxa yezikondiso ze-COVID-19. Ethi lokhu kuphazamise kakhulu umsebenzi wabo elizweni ngoba kufune kusahlulelwa amacala amalutshwane kulalawo owakumele athethwe. UMnumzana Malaba uthe kusobala ukuba kumele imithethwandaba iqale ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zokwahlulela amacala.
The measures taken to prevent and contain the spread of the COVID-19 pandemic had serious negative effect on the administration of justice during the year under review, as the efficiency of the courts was seriously undermined.
Indlela esizisebenzisileyo ukulwisana ne-COVID-19 ziphazamise imisebenzi yethu ngoba amadali aphazamisekile. Lokhu kwenza sikubone kube sobala ukuba kumele sisebenzise imitshina yakulezi nsuku.
Uthe ikomishini ebona ngokusebenza kwamadali eye-Judicial Service Commission, JSC, ibe nenhlelo zokusebenzisa kwemitshina yakulezi nsuku phakathi kohlelo lwe-Integrated Electronic Test Management System. Uthe uhlelo lolu luzabambanisa ekulenjini kwe-intanethi amadali onke, njalo luzabambanisa amagqwetha abemajele, amapolisa, abe National Prosecuting Authority, abe Anti-Corruption Commission, nabo bonke abasebenza emadaleni. Uthe lokhu kuzakwenzeka izehlakalo zenkohlakalo njengoba konke kuzalethwa kusegcekeni. Bathi uhlelo lolu luzaqala eHarare ngontangula emadale athi i-Constitutional Court, Supreme Court, le-Commercial Court. Uthe njalo amacala asezelenisa ukuthonisa abantu bezezindimi zabo, i-Virtual Court. Elinye igqwetha uMnumzana Ngobani Sithole uthe lokhu okwenziwa ngamadali kuqakathekile kakhulu ngoba i-COVID-19 isiphazamise umsebenzi wemadali.
Akuyinto ejabulisayo kakhulu ukubana umahluli omkhulu uMnumzana uLuke Malaba uyakhuluma ngendaba yokuba kusetshenziswe i-technology nxa sikhuluma ngendaba zomthethwandaba. Uzathola ukuthi kwamanye amazwe i-technology isisebenza kakhulu, njalo akusadingakali ukuthi abantu babe befika emthethwandabeni, ikakhulu nxa sikhangelane le gciwane leli ele-COVID-19.
Uthe ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku kuzakwenza umsebenzi wabasuleli nakumansi ube lula.
Kodwa sithanda ukuthi sikhuthaze ukubana nxa Judicial Services Commission izakwenza ukuthi kusetshenziswe i-technology, kuyabe kufuze bayenze ukuba kungagcini kwenzakala esikubonayo kwezomfundo ukuthi abantwana babanothileyo yibo abafundayo kuphela, ngoba yibo abayenelisayo ukuthi bathole i-access to-technology nale. Siyabe singafuni ukuthi kube lo mthetho wabatholayo nomthetho wabaswelayo.
Umsebenzi waphezulu e-Constitutional Court ubika usilele amacala angamashumi amabili lantathu 23 kuphela. Umnyaka wonke ka-2021 kunamacala angamashumi amane athengiswa ngo-2022. Idayi le-Supreme Court libika likhangele amacala edlula amakhulu ayisithupha 619 ngomnyaka odluleyo, kulinganiswa namacala angamakhulu phose ayisiyagalombili 7,241
Amapholisa athi adinga umnumzana Saibeth Musengezi owakhweza udaba idalele High Court olokuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla leZANU PF ngoba akakhethwanga ngemfanelo. Ngomnyaka ka-2017 kususwa esikhundleni owayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mgabe. Igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi amapholisa afike emzini kayisezala ePutiriro eHarare mhlaka 5 kuze bandlela babatshela ukuba bayamdinga kabachongo ukuba bafunani kuye umnumzana Msengezi. Asizweni ingxoxo umnumzana Sithole ayiqhubela Gibbs Dube we Studio 7.
Ezikhona lapha yikuthi uSaibeth Msengezi amagqwetha akamongameli afayile sithi ngama heads of argument nge Thursday efayile ama heads of argument asesithi ukuthi no bona sebelungiselele ukuthi kuhanjwe enkantolo. Bathe befayelele ama heads of argument amapolice atholakala ngabantu abahamba besiyadinga uSaibeth ebudiriro kwabozala. Athe efike khona ngale asesithi ayamdinga ngendaba abangayichaziyo ukuthi indaba yani. Okukhona esikwaziyo ukuthi amapolice lawo ngawe law and order. Ilaw and order eZimbabwe libandla lamapholisa elidila lento esithi thina ngesingizi political cases.
Siliyenzeni njengamagqwetha baba Sithole ngodaba lolu?
Biluphumane lami emoyeni wangitshela sasesibhalela amapholisa incwadi ngeFriday ukuthi sizwisise ukuthi kanti uSaibeth angabe dingelwani njalo ephambaniseni. Incwadi leyo kayikaphendulwa incwadi ehambile yamapholiseni. Njalo encwadini leyo siyatsho siyaphinda siyachizelela uSaibeth uzimisele ukuthi ahambe emapholiseni aface whatever allegation yona leyo abamdingela yona. Ngakho ke bangasiphendula incwadi leyo sizahambisa uSaibeth emapholiseni ukuthi kube njengoba kunjalo. Ngoba he's a law abiding citizen uchonjalo akalacala alaziyo engabe engalidingelwa ngamapolisa. Kodwa apart from that siyakwazi nje ukuthi kungabe kuyindlela yokumethusela ukuthi angabi continue ngecase lay ngoba sichonjalo ngoba phambilini sike sathola incwadi evela emagqwetheni akamongameli emela iZANU PF labanye obetimpofu lo Chinamasa besithi icase leyo kasi withdraw singayekela ukuyi withdraw amagqwetha layo uSaibeth bazacela ama costs kuthiwa ama cost bonus profits besithi ukuthi le lawyer liyafuzela ibhadala. Ngakho ke sikuyalile lo kusathi hayi asambe nini phambili indaba izwakale. Becela khona apha ama cost bonus profits bona bebesithi indaba le umongameli angeke ahanjiswe enkantolo ungacelanga inkantolo ukuthi kuvumele ukwenza njalo esithi leave to an order ukuthi ubophise umongameli. Sikuchallengele lokho thina sathi hayi lize lezelelo.
Lo umnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Saibeth Musengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla leZANU PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje sihlaziya okuphathelane nokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isigaba sezempila kahle kumunicipala weHarare City lanxa kungatholakali imbiko yokuqhamuka kwesifo sesihudo kuleli dolobho okwamanje abantu baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele njalo bethathe amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ungakaveli. Lesi sixwayiso siza ngalesi sikhathi sokuna kwezulu esivame ukuza lemkhuhlane enje. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UDokotela Kudzai Masunda ophethe umnyango wezifo ezisabalalayo i-epidemiology kumasipala weHarare uthi izakhamuzi kumele zilondoloze ukuhlanzeka ukuze zizivikele emikhuhlaneni eza lezulu efana lesihudo ngalesi sikhathi ilizwe limelana le-COVID-19.
If we continue with the COVID preventive measures of washing our hands, sanitizing our hands, making sure that the water is clean, and taking or consuming food that's prepared well, and water also that is safe, then we can control
singaqhubeka sigeza izandla sisanitize lokudla ukudla okuhlanzekileyo singaqeda isihudo.
Uthi okwamanje kuyajabulisa ukuba leli dolobha aliladubo lokuhlaselwa isihudo ebizwa ngokuthi outbreak. Kodwa ethi noma kunjalo abantu kakumelanga bekethise ekulondolozeni ukuhlanzeka lokuzivikela.
It means we need to be more vigilant in terms of diarrhea. So anyone that has got a diarrhea is just advised to visit the nearest health practitioners so that if it's an outbreak kind of a diarrhea, it's quickly managed.
Kumele sinanzelele umuntu wonke ozibona elesihudo kagijime eyothola uncedo.
Uqhubeke phambili ethi lokhu kuphathisa ukuba idolobha lenelise ukubona indlela esihamba ngayo lokusabalala ngayo bebe sebesenelisa ukulwisana naso. Okhokhela inhlanganiso yezakhamuzi zeChitungwiza eye-Residents of Chitungwiza Trust umnumzana Mduduzi Carrington Piri uthi bakhuthaza izakhamuzi ukuthi zilwisane lalesi sifo noma udubo olusuka lubaphazamise kulokhu kuyikusilela kwamanzi kulelo dolobha.
We don't receive enough water from our council. We receive water once a week from our council, our city fathers. So the water problem is the major problem in Chitungwiza as well. And then when it is raining again, we have a problem of such waterborne diseases such as coralline typhoid. Then we
amanzi siwathola kanye ngeviki. Sicina sesithenga amanzi kulabo abalama boholes.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamuzi yeHarare Residents Trust uthi noma umasipala ezama ukutholisa uzulu amanzi esebenzelana lohulumende ngenhloso yokulwisana le-COVID-19 lokhe kulodubo lapha nalaphaya kuphazamise le misebenzi yokuthi abantu bezivikele ngokuzayo zikhathi zonke.
Nxa kungela manzi ubuchapha buyanda, lokhu kungabangela umkhuhlane wesihudo. Siyakhuthaza uminisipala ukuthi engeze khonapho.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization WHO ithi umkhuhlane wesihudo ubulala abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abangaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amahlanu 525,000 emhlabeni jikelele ngomnyaka. Lo mkhuhlane ubikwa uhlasela njalo abantu abaphose bafike amabhiliyoni amabili 1.7 billion iningi labo kungabantwana emhlabeni jikelele ngomnyaka. Ubikwa njalo ubangela ukulahlekelwa ngamanzi emzimbeni mbeni lokusilelwa kokudla okwakha umzimba i-malnutrition kanti uyisifo esivikelekayo njalo siselapheka. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Abavela eZimbabwe abalamaphepha ayebavumela ukuhlala lokusebenza eSouth Africa weZimbabwe exemption permits bathi kufanele uhulumende walelo lizwe yachasisele ezinye ingatsha zakhe isinqumo asesithethe esokuthi bengavotshwa njalo bengaxotshwa kulelo lizwe kungakapheli wonalo umnyaka. Ugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya kweleSouth Africa selikubeke ngokusemthethweni kugwalo lwegazethi ukuthi abasebenzisa amaphepha la bengathintwa ngabezomthetho umnyaka lo ungakapheli ngaphambili njalo bengaphuma kumbe bengene elizweni santando amaphepha la acene ukusebenza ngomnyaka odluleyo njalo uhulumende weSouth Africa uthi kasoze engezelele iminyaka yokuthi eqhubeke esebenza onikeze abantu umnyaka ukuthi bedinge amanye amaphepha abapha imvumo yokusebenza kumbe ukufunda kulelo lizwe asizweni isiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabo Thomabena esichasisela okuningi ngalolu daba
lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe kumele inyanga lezi eziseleyo kusiyafika u-31 December 2022 eziphethe la maphepha abizwa ngeZimbabwe exemption permits zibe sezilungisile amaphephazo ngokungena kwamanye amaphepha okuhlala abavumelayo kodwa ke lo mthetho ukuthi baphiwe ithuba yenyanga ukuthi umnyaka uziwe phela bakwakhulunywa kuhle lezinye igatsha zikahulumende kunabanye abasifonelayo abathi sebebotshiwe bebotshelwe ukuthi kuthiwa ama-permit aba-expire kulabanye abayehluleka ukuthola imali yabo amatitsha akade bemaka i-matric last year ngoba kuthiwa izithupha zabo lezo kuthiwa yi-South African Educators sezi-expire kanti njalo ababalisi kabakabi leqiniso ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ezinye izikolo kumbe iSouth African Educators izohlala abanye bathi this week eBloemfontein la kwezinye indawo kasikabi leqiniso ukuthi babone ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba kanti njalo futhi abasebenza ukuchayela izimoto umnyango wezokuhamba iDepartment of Transport kayivumi ukurenewa amalicense kwenza kube nzima ukuthi abantu basebenze so ke yikho ke igazette lefakiweyo kayika yehli kuhle kungatsha zikahulumeni kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe nxa siyafika next week kuyabe sekucacile kuzo zonke ingatsha zikahulumende ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke ngemsebenzi yabo belungiselela ukuya kwamanye ama-visas kumbe ama-permit akhona
ubona kusenzakalani kuwona lo umnyaka kungakapheli i-grace period leyi abeZimbabwe banengi yini abenelisayo ukuthi bezuze amanye amaphepha okuhlala kumbe konke kulukhoni kiwo singabona inengi libuyela ekhaya
sicabanga ukuthi nxa uhulumende weSouth Africa engazange ayehlise lokho esingawubiza ngolwasemzini sithi ngama-requirements abantu abaningi ngabasoze banelise ukuthi bangene ngaphansi kwamanye ama-permit kumbe ama-visa lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi kuthi kufika umhla ka-1 January 2023 bengekho emthethweni eSouth Africa yilo uhlupho esilalo sicabanga ukuthi nxa i-government eSouth Africa izavuma ukupha ama-waiver kwamanye ama-requirements ukwenzela ukuthi abantu banelise ukuya kwezinye kumbe kwamanye ama-permit kuza kwenza ukuthi abantu abaningi basuke ku-ZEP baye kwamanye ama-permit kodwa-ke nxa engazange ayehlise wabelokhu esithena ufuna ukuthi kube njengendlela umthetho we-immigration otsho ngakhona nxa umuntu efuna uku-aplayela i-permit abonise ukuthi ufundile ikhampani ayisebenzelayo ibonise ukuthi kakula sizolwane seSouth Africa esingenza lowo msebenzi kuzaba lukhunyana ebantwini abaningi
lo umnumzana Ngqabo Thomabena isiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa esixoxelaye eseJohannesburg khonale eSouth Africa Wezemidlalo iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla linqotshwe nge-1 kanya ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele Cameroon. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Umgadli odlalela iqembu leLiverpool kweleNgilandi uSadio Mane uyohlohle igoli elidale umehluko sekusele imizuzwana ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina. Umane uhlohle umbekwa ngemva kokuba umdlali weZimbabwe uKelvin Matsongo esebenzise isandla uvimba ibhola ebeliqonde esangweni. Ekhuluma ekupheleni komdlalo engukapteni weqembu leZimbabwe uBenjani Marware uthe ujabuliswe indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo loba nje ligcine lidliwe.
Namhla badlale kuhle kakhulu. Ngikholisile indlela esidlale ngayo ngesikhathi sivikela isango lethu la ngesikhathi sihlasela besi imbumba nxa singenelisa ukudlala ngendlela efanayo emdlalweni olandelayo iqembu esizadibana lalo sizalibulala.
Maruwaru becubungula umdlalo wanamhla ekumabona kude weSuper Sport. Limpumela itshiye iqembu leSenegal lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikagroup B lile miklomelo emithathu ukuthi eleZimbabwe lisemsileni lingela mklomelo. Omunye umdlalo wesibaya sikagroup ophakathi kweqembu leMalawi leleGuinea ulandele weZimbabwe leleSenegal. Emdlalweni walo wesibili iqembu leZimbabwe lizadlala leMalawi ngolwesihlanu mhla zilitshumi lane kusithi ngosuku olufanayo leSenegal lizadlala leleGuinea. Kwesithathu njalo ngoku ina iqembu leZimbabwe lizadlala leGuinea ngolwesibili mhlazili ichumi lathobanambili. Kula maqembu angamachumi amabili lane aphatheke kumncintiswano we-AFCON oqhutshelwa elizweni laseCameroon njalo afakwe kuzibaya eziyisithupha isibaya ngasinye silamaqembu amane. Ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi endaweni eziphezu kwengalane kanye lamanye amane abephutshe esendaweni yesithathu njalo ele miklomelo ethe xaxa kulamanye yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano. Umncintiswano we-Africa Cup of Nations uqale ngensuku lapho iqembu elimele ilizwe eliyilo eliqoqela imidlalo eleCameroon elitshaye khona eleBurkina Faso nge-2-1 kuthi eleCape Verde linqobele Ethiopia nge-1 kanya. Limpumela itsho ukuba iqembu leCameroon yilo elihlezi phezu kwengalane yesibaya sikagroup A lile miklomelo emithathu kuthi eleCape Verde lalo lile miklomelo emithathu kodwa lisendaweni yesibili ngoba lona lihlohle kanye kuphela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izakhamizi zeKhelani Squatter Camp kobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo seyaphanjaniswa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Umahluli uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi kwemthethwandaba walo nyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu lamhla lenqotshwe nge-1-0 ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncane umncintiswano we-Africa Cup of Nations. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.